ngemva kweminyaka yonke leyi ama-victims ngokwawo athatha i-lead ahlala eyiwo atshoyo ukuthini sabulawo. Khonoku mbona ngazathi kuncedile ngoba indlebe yomhlaba ize yabezwa lathi yikho esikutshoyo njengenhlanganiso yebhiju likazulu ukubana njengabantu bemathebheleland kuqakathekile ukubana singathuli ngasikhulumeni lathi umhlaba uzagcina usizwile. Ukuthula senze ngani akwenzakalanga, ukuthula sibe sijabulisa abantu ngoba sithi khona kona sisemabandleni kumbeni sifuna ukuholiswa indumba ngoba sesilohlupho lokuthi silabantu abathi ngoba bafuna ukuholiswa sebesithi laba abafayo bafela izi. Akufumelanga sithi ngoba sifuna ukuhola bese sithengisa igazi labantu abafaka ubuhlungu bengalacala. Kufuze sikhulume siwenze ama-commemorations, siwenze asikhulumi leZimbabwe kuphela, sikhuluma lomhlaba ukuthi bantu kwagangwa lapha abantu babulala abantu abangalacala kuthiwani ngakho. So akumelanga abantu bemathebheleland bethule, akumelanga abantu beZimbabwe bethule. Kufuzothi sithi raise our voices against uhulumeni owagangayo wabulala abantu abangalacala. Cala izalukazi ezingalacala zarethwa, amantombazane esikolo arethwa, silabantu abagcwele iganga lonke leli abangabekwanga ngendlela elesizotha ngenxa yombhuqazo. So mbona ngazathi njengabantu beMathebeleland, njengabantu beZimbabwe, we should always raise our voices around in ukubulawa kwabantu bona labo. Kufuze sikhulume kakhulu ukuthi sifuna ukubana kube le justice. Kufuze ukuthi sikhulume ukubana sifisa ukuthi abantu laba bebekwe ngendlela elesizotha.
Ungathi udaba lweArmenia lolu lupha ithemba yini kulabo abathinteka kubi yigugurawundi eMidlands laseMathebeleland?
Kuza activate abantu, kuzaqalisa ukuthi kunikela labo dasebemadolo nzima ithemba lokuthi hayi bengaqhubeka belwela ijustice bazayithola. So mbona ngazathi okwenziweyo yiAmerica ukuthi bethi ngemva kwe-100 years okwenzakalayo abantwini be-Armenia i-genocide, mbona ngazathi kuyakhulumisana kakhulu labantu beMathebeleland, kuyakhulumisana kakhulu labantu beZimbabwe ukuthi okwenzakala eMathebeleland kwaba le-genocide. Njalo it doesn't matter ukuthi sokulesikhathi esinganani, kufuze ilungiswe. Mbona ngazathi lokho kuzanikeza ama-victims ithuba lethemba lokuthi umhlaba kwelinye ilanga uzabezwa. Mbona ngazathi njalo kuzanikeza lezigebenga lazo ukuthi hayi icala kaliboli.
Kunsukwana ezedluleyo inhlanganiso yakho ibiseMidlands lapho ebelikhuluma khona ngodaba lwegugurawundi bebesithini abantu?
Bayalwamukela kakhulu uhlelo lezikhumbuzo lezi imhlangano esiyenzayo, bayajabula kakhulu ukuthi at least sebethola indlela yokuthi labo beke bekhulume. Ikakhulu enkabazwe, abantu benkabazwe bebencindezelwe kakhulu bebengatholi ilizwi. So ngalokhu esikwenzayo izakhamizi zithi kasiqhubeke sisenze imhlangano eminingi. Ngizithembisile lazo ngoba nithe sisuka khona lezimfakele ama-messages okusinxusa. So mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi sibuyele siyehlangana lazo, ziyajabula kakhulu ukuthi sezingane ziyathola indlalo yokuthi zikhulume izifiso zazo.